Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ukujonga kanti miro siphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino kumede saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukudlwengulwa kumuntu yikuthi umuntu engene emacansini lomntwana ongaphansi kweminyaka engu-12 ngoba engakwanisi ukuvuma ezecansini. Ngaleso sizathu kusisho ukuthi abokholo labantu besintu bebekwanisa ukuthi amantombazana angaphansi kweminyaka engu-12 bebachadise. Yikho kade sesilama child marriages.
EZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku lokuqakathekisa kokuthuthukiswa komntwana oyinkazana olwe International Day of the Girl.
Silokuthukuthela obukhulu njengentatheli izindaba zesifazane lapha eZimbabwe ngokulahlekelwa ngudadewethu uAbigail Gamani esimuthi ngesingisi imento, kumbe sithi umuntu owayesifundisa njalo umuntu owayesisapota engumuntu njalo olwela amalungelo ethu njengabantu besifazana abasebenza kuma-newsroom.
Abenhlanganiso zentatheli izindaba lezamalungelo oluntu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bakhala lemuli kaAbigail Gamanya obengumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eGender Media Connect. Isesililweni njalo imuli eyankayi eyalahlekelwa ingane kungozi yomlilo kweleButswana ngenyanga edluleyo, sokuchone umama walumdeni laye oyetheka buhlungu engozini le. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. EZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza usuku lokuqakathekisa kokuthuthukiswa komntwana oyinkazana olwe International Day of the Girl olunanzwa mhla nyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu. Lolu hlelo lwasungulwa ngomnyaka ka 2011 ngemva kokunanzelela inhlupho ezibhekane lomntwana oyinkazana ngokungakhathelekile ukuba ngwasiphi isizwe. Emhlabeni wonke jikelele amankazana aleminyaka engaphansi kwelithumi lasitshiyangalombili ahlangana lenhlupho ezijiyene ezigoqela ukungabhadalelwa indleko yomfundo ngabazali abaswelayo bekhetha ukubhadalela ongumfana, ukwendiswa besasebancane, ukusetshenziswa njengezigqili, abanye njalo besetshenziswa ukuphila ngokuthengisa imizimba yabo. KweZimbabwe kulezinye inhlanganiso lezinkonzo ezendisa amantombazana angaphansi kweminyaka evunyelwayo emthethweni. Eminyakeni emibili edluleyo sokubhubhe amantombazana amathathu ebeletha aphume ezindaweni, kodwa ingcwethi zezenhlalakahle kaZulu zithi baningi ababhubha ngale indlela abangaphunyiswayo ezindabeni. I-Studio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Gender Commission esigabeni zemathebelela endumnumzana Dalubuhle Sibanda.
Thina umsebenzi wethu njenge-commission singathi ukukhusela nokuvikela kanye nokubona ukuthi ubulili amathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kuyavezakala.
Lonyaka indikimba yenu ibisithini ukunanza leli langa?
Lonyaka indikimba yenu yelanga lokunaka umntwana oyintombazana ithi our time is now, our rights, our future. So thina njengeZimbabwe Gender Commission njengoba jike ukuthi siyaphatheka namhlanje siyahalalela, siphinde futhi sinaka iminyaka elithumi lapho okwasungulwa khona leli langa United Nations General Assembly khangele kakhulu ekunakeni izinto ezijiyetshiyeneyo ezikhusela umntwana oyinkazana ukwenzela ukuthi laye ilungelo lakhe loluntu linanzeleleke.
Ngethemba njengenhlanganiso kukhona okuningi eselikwenzile ukunceda umntwana oyinkazana, kodwa kuyini okunye okulibisela emuva?
Siyaphatheka futhi siphile sikhale namhlanje futhi sinanzelela ukufa komntwana oyintombazana oleminyaka elithumi lanhlanu ekuthiwa nguNokuthenda Rambla osichiyele emvana ebeletha lokhu kuphinde kusikhumbuze njalo omunye futhi inkombazana owasichiyayo kuthiwa ngu-memory machaya iminyaka empilo edlulileyo ungananzelela ukuthi i-convention on the right of a child eyayethulwa United Nations General Assembly ngo-1989 kubeka sebala okukhangeleleyo emalungeni omntwana lokhu iphinde ikhuluma ukuthi umntwana angabandlululwa abe lelungelo lokudlaya aphile laye abe ngomunye wengxenye yentuthuko njalo avikeleke kwamanye amasiko angalunganga lokuhlukunyezwa kocansi lakho futhi aphatheke emndenini noba kungekwamasiko noma kuyimpilo nje esigaba ukudlaya kumele aphatheke umntwana enkazana ungananzela isisekelo sethu sombuso siyananzelela ukuthi wonke umuntu noma engumuntu wesifazane kumbe ungumuntu wesilisa bayalingana ungakhala u-section 81 ukhuluma kakhulu ngamalungelo omntwana ongaphansi kweminyaka engu-18 ukhuluma ngamalungelo akhe lokuthi kuyini okungamenza ukuthi laye athuthuke laye aphumelele yikuni esingakwenza kahle kahle ukuthi umntwana simbone lathi ukuthi uyathuthuka siphinde futhi sinanzelele ukuthi thina njengeZimbabwe silo mthetho okhuluma ngokuvikeleka komntwana singaba lo Child Protection and Adoption Act sikhangele le Marriages Act entsha le esikhona sinanzelela ukuthi yiminye imigoqo emihle efakiweyo ngohulumende uhulumende efake isithembiso sokuzama ukuthi akhusele umntwana oyintombazana
umthetho lo osukhona utshoni wenzelani umntwana oyinkazana
umthetho lo unxa usukhona sokunje abantwana bethu abangamantombazana sikhangele ukuthi baphephe ekuhlukunyezweni lokhu lokwendiswa kwesabancane kuhlukunyezwa okocansi lalokho kuninginingi okudala ukuthi abantwana abangamankazana bahlangane lapho uyananzelela futhi ikhangele la ma-sustainable goals akhangele emhlaba wonke jikelele akhuluma ngokuthi kungabi la muntu osalela ngamuva siyabonga kakhulu ukuthi siyakhala lathi sikhuthaza futhi lohulumente labanye abaphathekayo ukuthi asihlanganiseni izandla singumphakathi simkhusele umntwana oyinkazana lezifiso zakhe siphinde futhi njalo siyenze imithetho nelihlelo ezikhuthaza ukuthi umntwana oyinkazana abambe laye amathuba kwezomnotho avikeleke futhi esingathi i-social protection njalo umntwana oyinkazana afundiswe siphinde sithi imithetho le khona kayiqiniswe ngamandla njalo le ndlela ezifuna ukwenziwa ngazo ngohulumende kube izindlela ezikhusela ezinanzelela umntwana oyintombazana
Umnumzana Dalubuhle Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Gender Commission ezigabeni zeMathebeleland esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. I-Studio 7 ibuye yaxoxa lonkosikazi Priska Dube oweMathebeleland Lawyers for Human Rights esichasisela ngomthetho omutsha osuvimba ukwendisa umntwana oleminyaka engaphansi kwengamachumi lasitshiyangalombili.
Okunye okumnyethe isisekelo sombuso indaba eziphathelane lelungelo lwemtshado i-right to marriage kukanti njalo kulamalungelo abantwana
ngomthetho nxa sisithi umntwana sikhuluma ngomuntu oleminyaka emingaki
ikakhulu singakhangela u-section 78 subsection 1 uthi yena umuntu okuthiwa ngumntwana eZimbabwe ngumuntu ongakafikisi iminyaka elithumi lesitshiyangalombili i-18 ngaleso sizathu nxa sesikhangele imtshado esilayo okwakhathesi i-Marriages Act uchapter 5.11 lo kuqale beluthi ngu-chapter 37 isivu marriage ubuvuma ukuthi amantombazana leminyaka engu-16 kusiya phezulu engatshata
i-customary marriage kumbe sithi imtshado le esintu yona-ke ibivumela abantwana ukuthi batshadiswe beleminyaka emingaki
i-customary marriage ibivele ithule zwi ngokuthi umntwana oyintombazana ongatshata ngale umtshado wesintu ngoleminyaka emingaki ngakho bese kungenela eminye imithetho esingayikhangela sithi thina i-Criminal Law Codification and Reform Act ebiyiyo isithi ukuthi ukudlwengulwa komuntu uyikuthi umuntu engene emacansini lomntwana ongaphansi kweminyaka engu-12 ngoba engakwanisi ukuvuma ezecansini ngaleso sizathu kusitsho ukuthi abokholo labantu besintu bebekwanisa ukuthi amantombazana angaphansi kweminyaka engu-12 bebachadise yikhwade sesilama-child marriages ukuchadiswa kwabantwana abancane eZimbabwe obesekungumkhuhlane omkhulu njengelizwe waletha ukuthi ususidonsela amehlo ngaleso sizathu silamantombazana amabili ahambe e-constitutional court eZimbabwe besiya ukuthi bona bendiswe bengabantwana kwabalimaza kakhulu empilweni ukuthi bebe ngabazali belabo bese sengabantwana kwabavimbela ukuthi becine bengasayanga lasezikolo kwasekuqala umkhankaso ukuthi singenza njani ngemthetho yemtchado leyi ngaleso sizathu ke kwahlanganiswa amakhanda kwabunjwa umthetho omutsha ukuthi hayi kasiyekele ukuthi abanye bachada le imtchado kuthiwe ngu chapter 5.0
nasikhangela amalungelo abantwana umthetho lo owodwa okuchada unceda ngani
ngesikhathi esifana nayo xa umthetho usuwodwa okhangele ngezemtchado kasikwenze kube licala ukuchadiswa kwabantwana
unkosikazi Priska Dube weMathebeleland and Lawyers for Human Rights esixoxelayo ngocingo ekobulawayo Abenhlanganiso zentatheli izindaba zamalungelo oluntu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele bakhala lemuli kaAbigail Gamanya obengumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eGender Media Connect uGamanya ubhubhele esibhedlela seLandaro Medical Center eHarare ngemva kokuhlaselwa isihlabo uAnastasia Dlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Izizalwane zeZimbabwe lentatheli izindaba zikhala kabuhlungu ngokubhubha kukaAbigail Rumbitsayi Gamanya bethi uchiye isikhala esikhulu kumzabalazo wokulwela ilungelo lentatheli izindaba ikakhulu ezesifazana. Intatheli izindaba eyingcitshi kwezebulenjini unkosikazi Kholiwe Nyoni Majama uchaze umuyi njengomuntu obekhuthalele umsebenzi wakhe.
Silokuthukuthela okukhulu njengentatheli izindaba zesifazane lapha eZimbabwe ngokulahlekelwa ngudadewethu uAbigail Gamanya esimuthi ngesingisi imento kumbe sithi umuntu owayesifundisa njalo umuntu owayesisupporta engumuntu njalo olwela amalungelo ethu njengabantu besifazane abasebenza kuma newsroom uAbigail wayengumuntu oyenelisa ukusihlanganisa lezinye intatheli izindaba zesifazane kwamanye amazwe lapha e-Afrika langaphetsheya. Enye into eqakathekileyo engingayitsho ngo-Abigail yikuthi ekusebenzeni kwakhe wayengumuntu owayefuna ukufuqela phambili ama-opinion kumbe ngithi ama-voices kumbe ngithi ukuthi abantu besifazana bona eZimbabwe bavele bathini ngezehlakalo ezenzakalayo eZimbabwe.
Umqondisi weAmakhosikazi Media, unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu Bhebhe uthi uGamanya ubelwela amalungelo abesifazana ebathuthukisa.
Siyananzelela umsebenzi omuhla wenzileyo okusenza lathi ukuthi senelise ukusebenza singabomama esitshengisa amanyathelo okumele siwalandele sibonisa indlela esingahamba ngayo ukuze sithole amandla, sithole ukuziqhinya, sithole ukuzimela njengabomama abasebenza ubuntatheli izindaba. Sithi dudu kuzihlobo zakhe, dudu kwabamthandayo labangani bakhe, silahlekele sonke mahlabezulu, makalale ngokuthula udade wethu.
Omunye osebenze lomuyi unkosikazi Vivian Marara uthi uGamanya usebenze kakhulu lentatheli izindaba kuhlanganisa lamalunga edale lephalamende.
UAbigail wayethanda ukuphakamisela omama abasebenza kumedia. Wasebenza lama media organizations athize ukuthi bebe le gender policies and ukuthi be promote abafazi ku media. Akuphelelanga khonapho, uAbigail wasebenza le women's caucus e parliament ekhuluma futhi indaba ze gender equality. Thina njenge media sizwa ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa nguAbigail. Ngithanda ukuthi ngithi ku media le muli kaAbigail uNkulunkulu aliduduze ngesikhathi lesi esinzima.
UZilusi Yasini owathola usekelo lukamuyi uthi walisebenzisa ithalenta lakhe lokuthuthukisa abanye ezweni.
Yebo, wafundela umsebenzi ukuba yintatheli izindaba kodwa wabona ukuthi yena umsebenzi wakhe awudalelwayo nguNkulunkulu lapha emhlabeni ukuthuthukisa omama, kungaba ngomama abazintatheli izindaba, omama abaphatheke kwezombuso. Yiwo umsebenzi ayethuthuke ngawo, mbaye yayesaziwa ngawo.
Umuyi uchiye indodakazi eyodwa uRuvarashe njalo abantu babuthene emzini wakhe ku 83A Harare Drive emzini weGreendale eHarare. Ugamanya uzelwe ngomnyaka ka 1973 njalo usebenzele inhlanganiso eziningi ezweni ezivalisa imazi imisa iVMCZ kuhlanganisa lehofisi kaPrime Minister ngesikhathi sikahulumende womanyano ngemva kokugqiba izifundo zakhe zokuba intatheli zindaba eHarare Polytechnic lapho afunda eklasini inye leinye intatheli zindaba elodumo eBhubhenya kenye uSandra Nyaira. ELeSweden lamanye amazwe womhlaba ebesesebenzisana logamanya undaba zobucubungula locwaningo. Uhulumende weZimbabwe laye uthi ukhala lemuli kaMui njalo imuli ithi ikhangelele ukuba uzobekwa ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesililweni njalo imuli enkayi eyalahlekelwa ingane kungozi yomlilo kweleButswana ngenyanga edluleyo. Sekuchone unina walingane laye owayethe kabuhlungu engozini le. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleButswana.
Umkhosazana Pinky Nsingo okade laliswe esibhedlela sePrincess Marina kweleGaborone uthone izolo elokhu wangena esibhedlela emva kwengozi yomlilo emavikini amathathu edluleyo. Lokhu kulandela ukutshona kwengane yakhe eleminyaka emili yona eyadlula kusanda kwenzakala ingozi yomlilo endlini yabo eDlokweni ngaphandle nje kweGaborone. Enye ingane elenyanga eyodwa ilokhu isesibhedlela kodwa kubikwa isiphumile engozini. Isikhulumi semuli umnumzana Mluleki Bebe ulandisa ngalesi sehlakalo.
Salahlekelwa ingane le 2 years sayibeka. So sasisele umama esibhedlela le ngane yakhe ene 1 month kathe sekwanza 2 months umntwana. But umntwana yena yatshengisa ukuthi uyaphila. So umama sokwehlulile futhi silahlekele izolo laye selandele ingane yakhe.
Kodwa ukhala ngokuthi abomthetho esibhedlela seMarina babatshela ukuthi bakhiphe isidumbu ngokuchecha besithi sokumele bebhadale inkulungwane yamapula i-1000 pula.
Izolo ngale sibedlela uDr Ade ngithenge imibuzo abenzela wathi siza umntwana basigcinela 3 days umntwana isidumbu sethu ngapi emosha. But namhla ngifike khona ngisithi ngikonfirm emosha abantshela bathi vele i-foreign igcinwa just only 24 hours, ungaba after 24 hours selecharger 1000. So bafike bangitshela bathi sendlulisile 24 hours, 4 hours on top, so vele sobe 1000. Ngazama ukubancenga ukuthi bengingakwazi bahala bathi cha umthetho vele awutshintshi.
Uqhubeke esithi awukabi lamalungiselelo omngcwabo kusalindwe amazwi abadala kwele South Africa. Ingane eyathonayo yagcina ibekwe kwele Botswana ngenxa yokuba mfitshane kwezandla.
So bese nitholile moshe engasigcinela isidumbu sethu. Kodwa ama ukuthi siya kumbeka nini asikatholi asikabi le lang exactly. So kwamanje kuthatha isidumbu sihambise emosha yakwekashoti ibona ibathi bengani bachipu bathe kugcina umufi wethu. Simngcwaba lapha kufuneka imali engange 5500 pula. Masizimuse eZimbabwe bathe i-charge yabo 11300 pula besamchiya bot. Besicela izandla kuncediswa lapha ukuze sikwanise ukubeka umama. Sizabe sesisala sisikhangele ingane encane eno 2 months esesibhedlela.
Kwesinye isehlakalo amapholisa kwele Botswana selahle amathemba ukutholwa eZimbabwe awela emgodini walapho wawusenjiwa igolide duze ledolobho leFrancistown. Umnumzana Godfrey Mutimba odabuka endaweni yeNsiyansundu eBinga wawela emgodini otshona phose kufika amamitha amakhulu amabili i-200 meters mhlaka 16 kumpandula. Sokuze kuphose kuyenele inyanga lokhu lesehlakalo senzakala kodwa uMtimba lokhu engakakhitshwa. Kubikwa uMtimba labanye abadabuka eZimbabwe babesemba igolide okungekho emthethweni. Ngemva kwalesi sehlakalo abanye bachapha umncele baphindela eZimbabwe lapho ababikela amapholisa eKhalanyoni ngakucele leZimbabwe. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abesigodlo sikamongameli welemelika ese-White House bethule umbiko othi leli lizwe lizaqhubeka lincedisa ele-Ukraine ngezikhali empini yalo lele-Russia. Isikhulumeli sohlangothi lwezomvikela ole-National Security u-John Kirby utshele abomsakazo we-ABC kuhlelo oluphansi kwesihloko esithi This Week ukuthi amazwe omabili alwisanayo ele-Ukraine lele-Russia kumele adinge indlela zokukhulumisana ukuze kumiswe limpi. Kodwa udubo ukuthi umongameli Putin wele-Russia ukhanya engafuni okokukhulumisana. Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uxwayise ukuqhamuka kwempi yomhlaba eyesithathu. Lesi sixwayiso usethule emhlanganweni we-rally wokudingela inkokheli yesigaba se-Arizona usekelo kukhetho olwenkokheli oluqala ngolwesithathu mhla ka-12 Mfumfu. Ukufika kwamasotsha akwele Rwanda kwele Mozambique ngomnyaka odluleyo oka-2021 esigabeni esilokungahlaliseki kokulwiswa ngamalwecatsha awe-Islam edlulisa amalawulo esabelweni se-Cabo Delgado kubikwa sokulethe ukunzinza kuleso sabelo osokusenza iningi labantu ababebalekele imizi ngenxa yale impi ukuthi baqalise ukuphindela emakhaya abo. Umntwana oyinkazana ubesalela emuva esikhathini eziningi enhlelweni zokuthuthukisa umnotho welizwe, kukanti lezi nhlelo kumele zigoqele uzulu wonke kunhlangothi zonke zempilo. Sezikhona ngalezi nsuku inhlanganiso ezijiyeneyo ezasungulelwa ukulwela ukuthuthukisa umntwana oyinkazana ukuthi engasalele emuva njengeminyakeni edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namhlanje kunanzwa usuku oluqakathekisa inhlalakahle lempilakahle yamantombazane olwe-International Day of the Girl Child. Abenhlangothi ezijiyeneyo ezisebenzisana labantwana kanye lezitholisa usizo baveza indima eqakathekileyo edlalwa ngamantombazane kanye labasakhulayo elizweni okugoqela kwezemfundo yabo, ukuthuthukiswa komnotho kanye lezokuthuthukiswa kwenhlalakahle. Ilunga ledale lephalamende emele iphumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi amantombazane kumele abe lokwabo abakwenzayo ukuthi bathuthuke babe ngomama bakusasa abaqotho abalakho ukuselela imuli zabo.
Sananzelela kufanele ngabe amantombazana ala abalama projects awo aqondana lawo, but ungana ama projects akhona esigabeni amaningi kabe kuhlangene abafana lamankazana, kodwa sikhangelele ukuthi nga amankazana abayiwo athola ama projects ayiwo aqondane lawo. Why sisisho njalo? Kungoba umntwana oyinkazana nxa simfundisela ukuba umama wakusasa, engumama wakusasa ukuthi izinto zihambe ekhaya kuyabe kufuna umuntu ongumama. Obaba abaningi nxa bebodwa akulanto ehambayo.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo engumzali uthi uhulumende kumele abe lesandla ekunakekeleni amantombazane asakhulayo angazizwa esalele ngaphandle njengakwamanye amazwe, ukuthi bancediswe esikolo baphiwe impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini.
Siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe abantwana bayaphiwa ama-pads ukuthi basebenzise besesikhathini. Thina njengabazali esikufisayo ukuthi uhulumende nxa esenza ibhajethi yeminyaka yonke akhumbule abantwana abangamankazana, ngoba lokhu okwehla kubayehlelayo yimvelo, njalo ayisibo bonke abazali abenelisa ukuthi bathengele abantwana ama-pads. Nxa kuyukuthi kuyabe kunzima ukuthi bayathenge, kaba bafundise ukuthi bazilungisele amaphezi lawo okuthiwa ngama-reusable, lawo bathole ulwazi lendlela yokuthi bazithuthukise bodwa bengasaleli emuva.
Laloba isimo somnotho welizwe singamanga kuhle, kulamantombazane afisa ukuthi afundiswe ukuthunga ama-reusable sanitary pads ukuthi abangenelisi ukuthenga basebenzise wona. Omunye wamantombazane lawo nguLusi Mwembe othi bafisa ukuthi baphiwe ulwazi lokuthi bazenzele izinto ngezabo izandla.
Njengamankazana sihlangana lezinto eziningi, kodwa sikhangelelwa phansi. Khathesi kulendlela eziningi zokuthi sizithuthukise njengamankazana, ezinjengokuthi singafundiswa ukwenza amapads a-reusable lathi sikwanise ukuthengisa. Sifundisane njalo, akula muntu ongaphuthelwa izifundo ngenxa yokuba kuma-period. Sizahlonitshwa njalo futhi ngumphakathi.
Embikweni wokunanza lolu suku, abawethule ndawonye abe-UNICEF Zimbabwe kanye labenhlanganiso ye-European Union kuleli baveze ukuba amantombazana eZimbabwe baqhubeka bebhekane lobunzima obugoqela ingozi yokukhulelwa kumbe ukuchadiswa besesebancinyane. Bathi ukukhulelwa kwabasesebancinyane lokwendiswa kwabantwana kuyinto ebhahileyo kwele Zimbabwe. Baveze njalo ukuba owesifazane oyedwa kwabathathu wachada phambi kokuthi efikise iminyaka elithumi lasificamunwemunye, i-18 years. Bengeze besithi umshado wezingane ulomthelela omubi ezimpilweni zamantombazane asakhulayo. Kuphazamisa ubuntwana kuvame ukuholela ekukhulelweni kwabasebutsheni babo okulezinkinga zempilo, ukuthiya isikolo okuvimbela amantombazane ekuzithuthukiseni ngokugcweleyo. Nimele Studio 7 yokubulawayo ngingubathabile Masuku.
Abazibiza ngokuthi ngabangane besibhedlela seMchabezi kumbe Friends of Mchabezi Mission Hospital sebenelise ukubuthelela inkulungwane ezilitshumi zamadola eMelika, $10,000, eyokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela lesi esisesigabeni esisenyakatho yeGwanda. Umnumzana Eliakim Svanda okhokhela inhlanganiso le uthi bafisa ukubuthelela inkulungwane ezingamatshumi amabili zamadola eMelika, $20,000, eyokuthenga imota le ezabe ilombheda lemitshina yokuhlola izigulane eyakulezi nsuku. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi, izinto zihamba kahle. Sesimise omunye umgomo le enye okwakumele ukuthi siyihlanganise isime khathesi lalenye esasini kwengomunye wathina, hayi lingangenisa engaka sizalifakela okunye okungaka okunetshayo. Khathesi sesiku-$10,000 imali yakho, ngisingu-$10,000.
Singathi kuyasebenzeka sibi?
Kuyasebenzeka sibi. And owakhathi sesimelele ukuthi sifake omunye umgomo okuthi sibe la sihlanganisa amashumi amabili, ngoba sesikukhangele ukuthi sizame ukuthi sidinge i-ambulance eqinileyo ngendlela imigwaqo eyiyo yona ekhaya, njalo ukuthi singadingi endala kakhulu. Silokhu siqhubeka sibili sisemukela izipho abanika senza ukuthi sikhweze imali sesifika phezulu kokonakala.
Singathi likhangelele ukuthi lingaqoqa imalini ukuthi lithenge i-ambulance eqinile.
Singaqoqa amashumi amabili, sibone ngani kuyaba into eqinileyo, ngoba kuzamele ukuthi sifake lo mbheda phakathi wazo bese sifake lezinye izinto ezisalakala ku-ambulance. Singazuza amashumi amabili, sibone ngani kuzaba ngcono. Kuyabangcono, singathola i-ambulance engcono.
Singathi ke pho abantu abafisa ukuthi bancede khonapho-ke kumele benzeni?
Kumele bangangithinta mina, zabalayela ukuthi bayifake ngathi imali kulenye ilinki, imali abathi nxabe lapha ikakhulu phecheya abangayisa khona, esiyisa khona lapha kumishini lapho esigcina khona izimali zethu. Kuthi ke Australia ngingabapha le ngabapha ukuthi bathumezele kubani, ngaba ngangishayela kulabantu khona ngalaba bathumezela khona eBotswana, eNgilandi, lase lakho khona ekhaya abantu abangabathinti ukuze baphe lezo zimali.
Singathi ke abafisa ukuthi bakuthinte kunombolo ethini?
Inombolo yami ithi 204-891-7923, kumbe bangithumele i-email ku e.sibanda@uwinnipeg.cl.
Ye, ungakuphinda futhi kokubili lokho?
Umnumzana Elia Kemsbanda ngokhokhela inhlanganiso ye Friends of Mchabezi Mission Hospital sixoxe laye ese Winnipeg kwele Canada. Sesidliwe isikhathi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalisayo yimugaino kumete Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.